amafiza akhona avele phezulu. So ngibabona sebekhwezela ifizi kusho ukuthi ama-students beyafezi ngendaba ebazisa ubuhlungu ngoba abanyeke beyengizele ifizi efizi nyeke kathi veleni phezulu. So ama-instead bekumele bebeyehlisa ifizi ngoba kalesi i-economy yeZimbabwe ayifunctioni kuhle. So kuqakathekileyo kuqala beyehlise ifizi esikolo sabo instead ukuthi bebezokhwezana lamafizi.
Kuliqiniso na ukuthi amapholisa ake adlula bedubula izibhamu zabo?
Yes, kuliqiniso abaqinanga khonapho kuphela. Bahle babuye futhi bathela i-tear gas kuma-students. Of which, siyabona ukuthi the level of militarization esikhona even esikolo itshengisa ukuthi lathi sesiba lama-doubts ukuthi kungaba lama-free and fair elections. Because kusukela entweni ezincane sibona ukuthi i-government yakhona irana kanjani. Just for a petty demonstration, abantu bese bemanage uku-unleasha ama-security forces ukuthi a-victimize ama-students. Kusho ukuthi vele bona the way abaresponda ngayo entweni nxa abantu be-challenger vele i-violence.
Kodwa bekulabantu abalimaziwe na?
So far kulabantwana ababengama-victims of tear gas naleyana ngoba ba-inhale-ile and kathesi abanye bakhona kuthiwa ba-faintile about 5 of them. Badingazi ukuthi kathesi I'm yet to confirm ukuthi sebe-right yini cause idemo lakhona belokhu liqhubeka.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lolu lulungiswe?
Ya, ngiyabonga kakhulu ngombuzo lowo. Okokuqala i-government emele ukwenze ukuthi they must subsidize education. How? Umeka sure ukuthi even the taxpayers money iyakwazi ukuthi isubsidize education. Sibona ukuthi then issue number 2 ifees ngokwayo mele yehlise bekufi around 50%. First that wena njengomuntu ukwanisa ukuthi ubhadale that 50% and then government ikwazi ukubhadalela 50%.
Manje uhulumende angathi akakhona ukwenza lokho likhanele ukuthi njengabafundi lizaqhubekela phambili litshengisela na?
Yeye, uhulumende engayala izikhalazo zethu. Sizameka sho ukuthi ama-demonstrations la aqhubeka ngoba asebe-regress mabhevoti awazi ubuhlungu ngama-students wonke aweZimbabwe. So lizabona enasi kwayenzakala lokho. E-Grace Mabhe kwenzakele. Kasikhuluma so izolo bebekuyenza futhi e-Harare Institute of Technology. Kusasa-ke kungamanye ama-universities alokhu afuna ukwenza khonokho ngoba kuyasizwisa ubuhlungu njengama-students.